asikubukubeke sithi omama labo yibo bodwa abakhulumayo yena ngokwakhe umnumzana Trump ku Access Hollywood uphumile eBoston ngokubamba omama ngaphansi njalo waphuma la ku Anderson Cooper esithi angaze ngikwenze edenaya into esikonfirmwe abo mama laba abaphuma izolo omama kumele babambane ngalesi sikhathi kumele sisukume sikhulume ilizwi lethu lizwakale ukuthi asifuni ukuthi ilizwe leli libuswe ngubaba ongela sithunzi njalo this is the time ukuthi omama bademonstrate into embi iphumele ngaphandle ukwenzela ukuthi ubaba lo angathathi isikhundla
ye kulabanye kodwa bangani bayaphikisa besithi labo mama kanti babe vele becatshe ngaphi bengakhulume ngakho konke khonokho sebephonga ukuthi phula ukuhlu lamhlanje ngoba umnumzana uTrump sekumele angene esikhundleni so bayakhona nabanye
uyo oyiqalile le ndaba yokukhipha abantu angithi idebate le edlule ngesonto nguye obuye labantu aba-accuser uBill Clinton njalo esithi labo omama baba-mistreatwa nguHillary Clinton so nguye oyiqalile le ndaba yokuletha abantu phambili and abantu who have been vetted before and kwathiwa uHillary had nothing to do with it so manje izinto sezitshintsha sezibuya ngakwakhe usekhala ukhalelani omama labo baqinisele akula muntu ozafuna ukuphumela ngaphandle abonwe umhlaba wonke ekhuluma ngento enje eyangisayo omama labo baqinisile so kayilalele lingoma ayiqalile yena uTrump nguye oyiqalileyo ngokuletha abantu ku-debate so abantu sebephuma ngaphandle ukuthi wena baba uzama highlighter i-problems zabanye abantu ezakho ke
kodwa nganqoba ke kuzathiwani kona
basoze angisho ukuthi kathi sivele sokule division enye emangalisayo phakathi kwama-Republican and omama sebe-drop omama babemsupport abaningi baya-drop amankazana abancane baza-drop singaphonga ukuthi kasoza sithathe isikhundla omama kumele sikhulume kumele si-demonstrate